Abalimi bathi kulezi nsuku uhulumende weBotswana kathandabuza ukudubula inkomo zabo zingeka umngcele zingene phetheya. Umnumzana Somandla ngathi udokotela uthi inkomo zichaphele kwele Botswana ikuyadinga amadlelo aluhlaza njalo lokhu kubangelwa ukuthi ucingo lomngcele luyatshontshwa luphinde luwiswe zindlovu.
Lapha ande bakhala ngokuthi uhalwa. So uhalwa luthathwa ngabantu abavela somewhere out. Bengasemlageni umuntu uyabuya just ngenqola abuyathwala hamba ngoba kade sizindlovu sisenze njani siziyawisa inkomo phela inqabeleke ukuthi ungathi hayi wena buyele emuva ngale kunjani ayisibokini ngoba last week bebetshawa so kuthi ukuthi kade sibala kube khwela
owelusa inkomo umnumzana Bheki Zitagumbo zimvicebe ngayinyama ngolwesithathu kule viki ngemva kokudutshulwa kwenkomo zakhe ezimbili. Utuzidonse ezibhebhe emlilweni njalo sezintathu esezibulewe phakathi kwamaviki amabili.
Yena lelitile 3 days ingekho ngayibona ma bezidubula bayidabula phakathi ani sebebasela ke khonapho bebasinkakatha yomlilo omkhulu beqeda lapho sebelinde le nyama lesiyikhiphe emlilweni le ngoba lakho wabona ukuthi inkomo zami 2 is full lana yokuqala yatsha le yaphela du akula silapho esatholwayo le ezi 2 lezi ndazo futhi zitshe futhi same story ambothi akwenzi.
Umnumzana James Khumalo ngomunye walabo abasemlageni kushashe uthi sebedlele evalweni ngoba besesaba ukuthi inkomo zabo zingadutshula iloba nini.
Khathi sifuna ezinye zami zingengaziboni ezingu-3 sezicawunti ngabona zidutshule ngoba sele amaviki amathathu ngazikhuphe emangweni sebedubule inkomo eningi kakhulu ngoba ngapha enumber 10 zawuthi abadubule 25 kwazokuthi lapho bazodubula 2 kwazokuthi laphana bazodubula 1 namuntu abadubule 2 sizawethi ngale eringini badubule 6 bazodubula ezomunye 4 bahle bathutha abantu babona bathiba ekhaya.
Umnumzana Julius Dube uthi loba nje bebengcotshwe indlebe lugatsho lubona ngokondlwa kwezifuyo kuleli olwe-vetinary uthi basuse inkomo zabo emlageni kunzima ukulithatha lelinyathelo ngoba kungelamadlelo emakhaya abo.
Akuselula umngcele wethu vele ngumfula kufanele zinganathi emfuleni zingakhuphukeli ngalo. Manje inkinga esibhekanelayo thina ngapha lonyaka sine-drought ubona kuba ngale kuhle i-vetinary akithi yavele yasitshela kthi abasana bazabulala inkomo lezi ngazingachaphela phethe ungcela usekho sibini kumbe indlovu ziyadiliza ngakumbe nezinkomo bayazibamba bathi khiphana imali sathatha inkomo zenu ngakungcono kunokubulala.
Ukudutshulwa kwenkomo lokhu kuzathiya iningi lingabayanga ngoba liphila ngokuthengisa lezi nkomo ukuze lithenge ukudla kutsho umnumzana Alexander Bebe.
Sesibulawele izinkomo ngobuningi so kutho ukuthi thina sizasala sesingasela nkomo ngoba nginje ngingaka nginje nxa ngiqedele inkomo zonke lezi ngizaphila ngani mina vele ngiphila ngazo zina zinkomo. Khalaza ngokuthi uhulumende sithi eyangakithi ngapha kayikibona ukuthi thina kasibulawela nkomo ezeBotswana zigcwele khona lapha ziyanatha zihlangane ndawonye lezi kodwa bona kula ngithule yodiya kwinkomo yake yabulawa.
Umqondiso gatsho lubona ngokwendliwa kwezifuyo ezansi emandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa ubike ekupheleni kwenyanga edlulileyo uthi eleBotswana selidubule inkomo ezifika phose amakhulu amabili 180 labo babhemi abedlula ekhulu 109 endaweni ezincelane leBotswana ezibalisa imashaba eGwanda koBhewula leKhezi. Obona ngokukhithwa kwempiko kugatsha lwezokulima kweleBotswana unkosazana Boirutso Rabasha ebengakaphendula imibuzo ngalolu daba ngesikhathi sisiye emoyeni. Uhulumende weBotswana wathatha isinqumo sokudubula inkomo zakuleli ezeqa umngcele njengendlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane omkhono we-foot and mouth. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiyokushashe emngceleni weZimbabwe leBotswana. Albert Mube.